kuyabe kuqakathekile ukubana amanxusa la akhululeke ukubana ahlangane labantu abatshiyileyo, njalo injongo lenhloso kumbe ama terms of reference amanxusa la kumele acace abe clear. Okwesibili, bona kuqakathekile ukubana lokhu okuzaba yimpumela kumbe okuzaba ngama recommendations amanxusa la kumele kube yinto sibili ezaletha singathi ukuxoxisana okukhangela kumbe ukukhangele ezombusazwe jikelela khona nje kwamalungelo, kodwa kukhangela ukubana umbuso esilawo lokho olungile na kumbe kudingakala ukubana kube le inclusive government kube transitional authority.
Bakhona Nkomo abathi iqula leli kumele lihlangane labantu abathunjwayo kumbe abahlukuluzwayo. Ubona uhulumende ekuvumela yini lokho?
Uhulumende uzazama sibili ukuthi enqabele amanxusa la ukubana ahlangane lamanye ama-victims, kodwa vele ukhanya ama-victims amaningi siyabaleka, akhona amanye khonapha amaningi ama-victims, abanye babotshwa abanye babdadwa. Kuyabe kuqakathekile ukubana bebabone, kodwa mbona kuzaba le mzama ukubanqabela kwenzela ukuthi lokhu kungenzakali.